Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kulwesi 2021 igama ngontungamili inkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo ngakolunye uhlangothi uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamanye njalo amaviki amabili ibandla le-MDC Alliance lisola imizamo kahulumente yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa uthe usaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Njengoba uhulumende sekufakile njengoba siyazi ikhoronti lama wave aqansayo ayehla aqansa ayehle abantu zabemukela kunjengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenye ncamanani engahlaleli nje sikhalele ngohulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazama ukuzingezala empilweni ngoba ikhorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga ibusiness lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxenye kungaba nganena.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxa yohulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithe engxa yohulumende uzakwehla kulevel 1. Okwenza abantu batsho njalo bakhala izinto eziningi. Okokuqala yibamanani asehlile. Okwesibili njalo sinazelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile ivaccine le-COVID-19. Abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhala ukuthi nje ngaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona le midlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe. Ema-church okwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama-2000. So ngaleso sizathu abantu bekhaya ukuthi hhayi khangathi impilo isiphosa ibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu befisa ukuthi hhayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lo kwama-mask ama-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazele ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijimele afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa hlole sikulevel 2. So-ke izifiso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazele kulamanye indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelo langeni sikhuluma kanje kathesi akusela abantu. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanye ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela endle kangako ngoba lanxa amanani esehla kodwa siyatshelwa ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandela uwave 4 la iyabe ingaqedali izabuya ngesihube sinjani lokuthi iyabe ikhaya ubani ivikele njani. So kabantu kodwa abaningi ungathi sebedelela nje, abantu behamba-hamba, abantu bayaminyana, abaye lokugezagezanda basagezi, abaye lamamaska basafaki kuhle, abanye vele bengafakanga lokuwafaka. So khona kuyasizisa ubuhlungu ukuthi lanxa amanani esehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayezo ezilethiweyo, sibone siyagezanda kuphela, siyasanitiza, amamaski siwagqoke kuhle, avala amakhala, avala umlomo. Lanxa kungelandinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi, sikubalekele khona ukuthi singaminyani, ukwenzela ukuthi kungaba ingozi yokubana kube enye iwave ingasitholisi, singazimiselanga, besingazilungiselelanga. Yiyo esingakutsho sikwayisa abantu ukuthi asekunanzeleni khona ukuthi singaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedlule.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4683. Ibandla leMDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana James Manzowu utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suwephambili, nampo sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajeli bancitshwe amanye ama-rights. Njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction, bathethisa u-vice president wethu uBithi. Konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation. Khonokho yikho kwenza abantu lamazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa. Abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula. Abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula. Yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze kuhambelane lezanu ufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavumelani lezanu, yimhlolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho, iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba zithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa yenelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe, iZimbabwe yamukelwe njalo isizwe zomhlaba. UMnangagwa ube ngomkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kwelebhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa uMnangagwa ebethe uzahlangana lomkhokheli weBhilitane uMnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa uMnangagwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford kanye lomkhokheli weEuropean Council uMnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa uMnangagwa esenza khonokho akwenzayo angenza njengomgabe oyehlasa abasukeli abathethisi abatshelwe okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa kade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswe nephansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2, kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibonile amapikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika, bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo, kodwa khona ukuthi sebeqhubeka bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngeso ndawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into ecakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina abe-civil society labe-opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki mchokotsho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe uMnangagwa kaule sibeloke sichotozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona singamanga. Yikho kusuka kusihluphe ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka, kodwa kulabanye bekholisa khonokho and abanye bangani badla ngakho khona lokho ukuthi babeloke bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano okukhuluma ngezezomvelo climate, kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe kuthi hayi akasivumelani kulokhu, kodwa ke ngasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-camp business asebenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka, lathi sibe ngelizwe elingcono, lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
UMnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukubalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono. Ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kuprovince yakwaZulu-Natal liqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC. Leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi, inamba zikhuphukile kunakukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge-Action XA le ekaMashaba owake waba umeya we-Johannesburg kwe-DA, nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu. Ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54, amanengi akhanya azuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi, kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro, kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili. Ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase Cape Town, kukhanya ke idolobha lase Cape Town iDA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha eliseEastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City, nayo cha kukhanya iANC ayizukulibambisana nabanye. Kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu iANC, kodwa sizabona ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu iANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro iJohannesburg, iPretoria, iNelson Mandela Bay, iMangaung, hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana, kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC, kodwa ngoba lingenzi kahle, ningenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seziphumile ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi. Kodwa ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.
Umnumzana Zenzonkomo uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo. I-ZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa ze-cocaine yinkantolo ye-Harare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani lonke bahlakazi labalaleli kwi-Studio 7. Hayi, mina ndilokudana ngumntu lokuthiwa Mnangagwa. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifike kubuse yena labangane bakhe lekhabhinethi yakhe bona babaphanana izimali khathesi uhambe ivuthi ama-1000 siyakhonale emazweni. Thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi konke asiboni ludo indla yonke into yasihlupha. Yena uhlezi kahle, uhlezi ezitulweni ezijikilikayo
ngayo ukhohliwe njengomunye umuntu uzenzela umathanda unangwazi ukuthi kanti ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitsheni ukuze simkhoze angikwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasisamfuni kayekele sivotelela abesibafunayo
Salbonani ku Studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo osakaza izindaba zinjalo nje siyabonga ngalekuseni enhle mabantu bengabe bephila okhulumayo ngobaba uLeah uSanbonlea kozuzaphi zaduke siphawule kancane ngokunye siphume nje kancane ezihlokweni ezinye ezike zabasemathini okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo zaphu umthwakazi osida labo LMF laba siyalihalalisela sibili imthwakazi ingathi nje imathebeleland ne-midlands ayibonakale nayo inama-party nawo angenela ukhetho kodwa konke kwana kulele kuthenini wena upetheni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland nabe midlands ukuze bekuvotele siyezwa amanye amaphatati wona azama ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland le midlands kube into eyi-1 kube khona ukuzwana angazi ukuthi lawo maphati wona ngamaphati asuka ecabange njani kodwa ke wele umunye nomunye uvunyelwe ukuphupha umuntu uyabe efanele phuphe kodwa ke eqinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana ngeke kuzwane vele noma ungabe usuthanda angeke kuzwane abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane never lokhu nje kuyikuphupha kufana lomuntu ophupha ehamba ngemoto ecross ulwandle ngemoto okuyinto engeke yafayenzakala so weli ba right bekhanka sebenjalo ngoba phela yikho beza bengamaluzazi kube nama winner lapho ophete into ebambekayo yazo kuduza geha abantu basemathebeleland uzavotelwa obuya nento ephilayo ukuthi mayikhuluma into abantu beyizwisise kodwa uma usaqhamuka ne strategy esithi sona ufuna ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland kube khona ukuzwana ngicabanga ukuthi hayi ufana lo muntu ongene grounding engala striker
Sanibonani sihlobo wasakazi beStudio 7 sibonge ukusethulela indaba esivinyelela yonke indawo sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe nokuthi sihlale sisazi into zayo zilihlupho siyabonga thanda ukudlulisa bengithi ngiyalibongela ibandla nezapho eselivela manje lisitsho ukuthi hayi inkunzi isifohlile lapho ibivalele khona singazi ukuthi ibivalele kuphi and singazi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe so ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years i-silence ngendlela ebithuli ngakhona esibonakala namhlanje ukuthi akonayi isikhona ngabe ifohlile kumbe ivulelwe ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebigxeka izenzo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi ekubeni izaphulile ikhona isesifayeni sona leso esihlanganela abantu abahlukumeza umthakazi abantu bakamthakazi bathathe imisebenzi left and right ayikaze yaphakama nelilodwa yavela kwabonakala ukuthi khona kune-party emela isizwe sikamthakazi abantu bayahlukuluzwa abatholi ama-benefit asezweni izalukazi okufanele ukuthi ngani ziyathola ipensheni nabomkhulu ogogo okufanele ukuthi ngabe bathola ipensheni nezilima nako konke abantu abayifanele ukuthi ngani bayathola ukunakekelwa uhulumente ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izapho kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthokazi afile ayikaze sizwe nelilodi langikukhulumela lokho ikhuluma nje ngobuthokazi namhlanje sekuvela lena MRP omqondisi silwa nabo Emrose ngendaba yokuthathela abantu amaplazi sibonile e-Cardiff Park kubuya amashona eqhashwa from Harare sizarapana azange siyibone futhi ihlanganyela kulokho singabona bethuli nje amanye singakaze simuze ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzawuphatha hhayi kuyachaza ukuthi ivulelwe ukuzophazamisa ngiyabonga
ngabe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolobho lePlantyre izolo esola uhulumende phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngomkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo yentathelizindaba ese-United Kingdom izolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu, uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelo hlasiya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi iCovid bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa, like athethi sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yizo eziyenza ukuthi ukubusa okamongameli uBiden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathi asekhwelile. Sibona i federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i average abantu abangeniswayo imsebenzi is at 15 across the country. Okwakathesi sibona lawo ama fast food restaurants anjenge McDonald's lani labo bedinga ama workers beqalisa ukubaqhasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma 14 15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i unemployment isiyehlile and abantu sebe short ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i job employment shortage yes ibona, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutshikilo bhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.